kuyamangalisa kakhulu nxa kuyukuthi khona umuntu lapha sibona bavumelana sibili ukuthi khona abantu laba kabake bame ukuhambelana amazwe lawo mabili. So kuyamangalisa ukuthi khathi abantu belokhu bekuya besoka kube bafakwa ku-quarantine, bafakwa ku-quarantine. I-quarantine le isebenzani vele nxa umuntu evele esuke khona ngale ebuya ngapha ekwazi ukuthi khona sike sathi asineni ukuhambelana. Lapho osokusetusa yikuthi khona nohulumende wangikhona yenalo thina kasimthembi. Yikho akasikwazi ukuthi khona umkhuhlwane lowu for sure umuntu lowu ephuma esibhedlela yethiwa khona kanawo umkhuhlwane uyabe engenawo yini for sure. Ngoba nxa enguye uhulumende weyenabantu bebuya ngapha abe sesiba nguye futhi ozakuthi hayi kala kaphume thina khonokho asitrust khonokho. Njengami mina vele melila abantu vela ngitrust uhulumende lo ngoba ngikwazi ukuthi khona mphela abantu laba abangamamenemeni bala ukuthi kuruku siyafa lapha elizweni asikwazi into abasicabangela yona. Laba abantu bazasibulalisa lapha siyehluleke lokuthi siyelaphe lo mkhuhlwane ukubone kwenzayo.
Ngamanye amazwi uthi abantu abavela kwele China kabamelanga bavunyelwe ukuza eZimbabwe lanxa beyizizalwane zeZimbabwe.
Ngabahlale khona ngale eChina lapho abahlala khona kuze umkhuhlwane lowo uphele kuthiwe khona akusela babe sebeqalisa ukuhamba kanti vele bajaheni ukubuya ngapha bona bevele bekwazi ukuthi khona kulo mkhuhlwane babe sebejaha ukubuya lapha eZimbabwe nxa bevele bethanda iChina indawo bengahlali khona ngale. Kabahlale khona ngale umkhuhlwane lowo uzophela bengabuyi ngapha bekwazi ukuthi khona kulento embi lapha ezakalayo. So thina khonokho kuyasiyetusa ukuthi khona kanti bavele balandani ngabahlale khona ngale.
Njengelunga ledale lephalamende selike laluphatha yini lolu daba waveza imbono yakho le ephalamende?
Sike sakhuluma abanye bami bakhuluma sibili sazama ukusukuma ukuthi sikhulume ukuthi khona lapha madoda umkhuhlane lowo sizayenza kanjani njengoba sikwazi ukuthi khona amaChina vele iZimbabwe selikhaya labo sikwazi ukuthi kule mkhuhlane abanye basukuma abethu ayaziphofu abangaboniyo into yasebe sikhuluma ngadlala bekufaka ipolitics ngesikhathi abangafanelanga bafake khona ipolitics. So udaba lwangikhona ngasoluphela singazange sikhulume. So kufuze sikhulume futhi nxa engafuni befuna bengathandi kuyakhuluma kuphela kwenza nakusasa kuyenza ukuthi khona kusasa lasho kukubi ngabe sebekwazi ukuthi khona sake sakukhuluma lokhu bayana njengayo ngebhora zonezezi kathe sesibhaliwe lapha elizwe lonke siyabatshela kwale parliament ukuthi hawu kathi madoda andiboni ini but abazwisisi. So sokufana lo mkhuhlwane yona lo babona ngathi into yokudlala abantu labo.